Akubizozwa emaplazini abalise leThimba Farm eThindeni ngofakazi kanye leDeep Four esiqimini seGwanda lapho abantu abavele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemtshasheni egangeni njalo bathubasukuniswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma ezificaminemibili lanhlanu 85 usuke emzini wakhe esengezani esiza emkhosini omacimbi eThimba Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu bakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana baphela ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926 mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa watshiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele bazanginika lami imbasela badalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa ngamajuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamaplazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi mubi siwile indlala isithwele senzima secina sithi singene emapulazini emapulazini bayasiqotsha bazigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi so khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina sakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke so ukuthi siqonde ngaphi ayi singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuphu siyathenga sibe sicele ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele iminyaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abekhona kwasuke sithi ukuma kwezulu laphana la senganawo ayama kodwa kade vele khona amancane lithi selibuyile izulu kathesi a avumbuluka sibili wona lamalanga akhanyayo hayi asikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona la kwamacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi.
Ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye abakade begola amacimbi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacimbi belithengiswa ngamarands angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacimbi la ngendlela yokuziphilisa bavele eBedbridge ezishabane kanye lasemperengwa. Ukuvula kwezikolo sekutraining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya oyestezi uthi njengabazali babhekane lodubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje asila mali. Ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa. Khonapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shuwa ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Khonapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Khonapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphinsi yangaphi.
Ngaphandle kwentingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho ukudala ukuthi bengayo esikolo. Kodwa amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi.
Sikunzima lo nyaka abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Thina vele ukuthi lodubo oluningi kakhulu indlala ami nginje ngikhuluma nginje ngilambile. Wathi uma umntwaneni uyahambe edleni futhi sikhulume abantu njengabantu abangamankazana amaphethi phakathi eli-1 li-$20 bahambe bethini abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe Waters unkosikazi Juliet Nkiwani uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.